So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela kustudio 7 womgqibelo mhlaka 27 kwenkwezi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe udlakela olukhamuke ngeviki edluleyo lungaba lubangelwe ikukhethana kwemihlobo i-tribalism.
Bayibamba nje ungazani ayicaci ngathi ngama-factions kuphela khona, kodwa ke okubangele ukuthi kube lama-factions yimihlobo yona le mithathu leyo.
Lamhla sikhangela udaba lokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane eSouth Africa.
Unombiselo besijongele into ezinithi kuhle besingajongelanga kuthi namhlanje kuzawubani.
Okwezemaphandleni lamhlanje sivakatshela eBinga lapho okulodubo lokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kambe udlakela luqhamuke ngeviki edluleyo emahofisini ezanu PF kobulawayo lungaba lubangelwe ukukhethana kwemihlobo i-tribalism na. Kulezi phathamandla zebandlaleli ezichayane zalimazana ngeviki edluleyo emahofisini aleli bandla kwabotshwa ezinye. Namhla leli bandla lwelikhangelelwe ukwenza njalo omunye umhlangano emahofisini la. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla lezanu PFS Gabeni Sebulawayo District, umnumzana Magura Jarumbira, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kathesi kule 27 options ku Youth League, yona iconstitution yethu ivumela only 13 options, more than 13 options, automatically is dissolved yodwa. So akula Youth League ekhona uDennis Ndlovu ne top 6 yake bonke abavotelwanga. Sobona bamele bayamelela abantu ababafakileyo kuma positions. Sobona ngase besithi kule tribalism, akula tribalism ekhona. Abantu who are aggrieved abangafuniyo izinto eziyenza labo Dennis bonke yibo aba aggrieved ngezinto zonezo, ngoba as far as we are concerned about this, uDennis yena ngokwakhe ngasingafaka umuntu ongu-acting chairperson, acting chairman, kumele ahlale for not more than 90 days, 3 months. Yena kathesi if now more than a year lokho engafuni ukuthi kubizwa ama-elections. So akula into enjalo vele.
Ye, manje sikhuluma nje kuhamba njani okwakathesi, liyafika yini emahofisini likhulumisana?
Right, thina okwakathesi uDennis yena ngokwakhe before bangithumele i-delegation ngoba kade becela ukuthi bahambe lami, ngoba mina ngithe angisazo ngikwanza ukuthi, ngoba into kade beyibonile egroundini mina abantu ngamobilizer ukuthi umhlangano lapha ume, and ama-vendors bonke siyabanceda. Ngingabiza imihlangano mina abantu ababuya e-Davidson, abantu ababuya e-Zanzibar, wakubuya abantu abaningi ukuthi yena uDennis ngokwakhe abaphansi ukubiza abantu abanjalo. Yikho besekade zekuchina zelesithi Jarumbira sicela ukuthi sikhambe lawe. Mina ngibatshele only ama-options yokuthi ngalifuna ukuhamba lani. Ngicela one, uKasikwele kasebenzele abantu and uKasikwele kade efuna ukugive upresident ngezinye izinto. Ngatho ngabatshela ukuthi asiphaseni i-vote of no confidence njengamanye ama-provinces. That's point number one. Point number two, ngabatshela ukuthi i-Youth League ine-27 options and it's against the constitution. Kungafika ama-options awo ayi-14 kuphela, automatically iyaes dissolve yodwa. So ngabatshela into yesi-3, kathesi kuma-district sokula ama-chairpersons angu 2-2 selefake ama-parallel structures abo ama-substantive chairpersons labana kabasaba-recognize. Thina sithe asikufuni khonokho.
Alo ke ngumnumzana Magura Jarumbira, umgcini sihlalo wesigaba seBulawayo District kubandla lezanu PF, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla webandla leNational People's Party, othi ukubandlululana ngomhlobo kubhahile ebandleni lezanu PF.
So you come to super corner, you're a panic at about Chavi corner, civil trap, and it's made till a hambang, Estarat in Lapan. What are you? By bamba, you're not only a party, not my factions, Utena corner, what are you? Oh, I'm able to wear my factions. You need slow boy and I let me touch today. Ngapha kule malemanje beleni ngale kukhangelwa amazizuru lamakarang abahlangani abantu labo bahlanganiswa ndelibala lele le subject yesikole uthwa kule shona yeyana yi subject yesikole enza ukuthi umuntu ephume kwakhona ula ma subject angufuwa aphasiye kumba ngutena aphasiye kubaliswa le shona subject phakathi lapha kodwa ngemhlobo yabo sibili bona ngokwabo akasiwa laphana kuleyani phathi lana kakubanjananga kukhangelelwana sibili kubi amakorekore hayi yibo bona bona labana bale-power ke labo baphezulu labo ukwedlula ama-abairos kodwa-ke amandla sibili aphakathi kwamakaranga lamazezulu yikho kusiwa khona-ke lapho kulenti khona amandebele vela kula abale-power laphana njengobe labona usimon ekhaya moye wayengu-chairman bahle bamkhupha khona sabe bemkhuphela ukuba ngu-chairman akusela chairman kuzani yikho lapho obona khona ukuthi khona wo laphana kuba ngelwa yilokhu laphana kubangelwa lokhu ungalandela kuhle sibili indlela zabo indlela yakhona ini ngalolo hlobo kuleli lizwe ubona begwazana kuthaywana phakathi emahofisini kuthawana langamatshe
ojifote labolacost bona behlukana njani kuyini okubabambanisayo amaxuku nalatshene
laphana behlukene ungakhangela ilacost leyi hhayi laba phela ngamakaranga lawo bolokhuzini labo umnangagwa laba somazizulu so usukhangela itsholotsho declaration liyana yayiqathanisa umnangagwa umnangagwa lo nojonathan umoyo kafakazi bebe la mazwi ahitshanayo ukuthi khona bayahitshana balokukhangelelana phana so-ke laphana liyana yindlela yokuthi khona becente ujonathan sabalwe usalisa laphana ukuthi ecente ekhuphe laba abangathi balamandla nyana laba abangasoze bephazamise ilacoste ngakho-ke ilacoste lalo le-group 40 le akungeke kuthayiswane-ke laphana
alo-ke ngumnumzana Max Mkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engowebandla le-National People's Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha A Voice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930 6065 la ku 15460 kilohertz lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com la kufacebook ekhasini lethu ele VOA Indebele
ukwanda kokudlengulwa lokubulawa ngesihluku kwabesifazane kwele South Africa sekwethuse kakhulu abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa osekusenza besabe kuhamba emphakathini. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Unombiselo besijongele into ezinithi kuhle besingajongelanga kuthi namhlanje kuzawubani
lo ngubabakazi kanombuyiselo nombewo oleminyaka engamashumi lanhlanu ongomunye wabesifazane abasanda kubulawa mahlayana kwele South Africa. Ukubulawa kwabesifazane laba sekulethe kwesaba kukhulu ikakhulu kuzinkulungwane zabesifazane beZimbabwe abahlala eSouth Africa. Ngempela viki edlulileyo kutholakala izidumbu zabesifazane abane eSoweto labo bedlongulwe babulawa. Lezi ngezimbalwa zezihlakalo zokubulawa kwabesifazane ezithaqise inwele zabaningi. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimi imbokodo unkosazana Victor Smatutu uthi iningi labesifazane beZimbabwe bathi sebesesaba lokuhamba emphakathini. Uthi besabela njalo labo abahlukunyezwa emthathweni yabo.
Uhlupho olunjalo luningi kakhulu ngoba unganandzeli abantu besifazane basuke eZimbabwe umuntu uzalapha akakutholanga lokulaywa nje esekhaya. Abantwana babancane basuke ezikolweni usebuye lapha eSouth Africa ufike lapha mhlawumbe uyaqala lokuthandana nje la noma sehlangana le nkinga akula babakazi uzaqonda kuye athi hayi babakazi lapha sokunje ugcine ehlale ebekezela kuloyo nkinga agcine esebulewe njengalokho esikubona kusenzeka.
Ngakwelinye icelo obona ukwethulwa emphakathini kwehlelo zalihlanganisa unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi labo ababhekane lokuhlukunyezwa izithandwa zabo loba omnyeni babo abathintane lenhlanganiso yakhe ukuze bathole usizo kungakonakali.
Njengenhlangano yezimo imbodo bangasi approacha ekuthi approach ngoba singabasiza ngokuba layela kuma councillors ku free baye bafundisa ukuthi mangabe usemathandweni usokuhlangana nesimo esinje usiyendla kanjani.
Unkosazana Mathuthu uthi balohlelo lokukhulumisana nabesilisa bezimbabwe kwele South Africa ukuze kwenqatshelwe izehlakalo zokudlwengulwa lokubulawa kwabesifazane. Kanti ke unkosikazi Nkosincube uthi kuqakathekile ukuthi abesifazane bazimele ukuze bangagcini sebeqinisela behlukunyezwa ngoba bencenga ukugcinwa. Lele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fubembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama onguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngise Binga North ku ward 11 lapho okulodubo lokusilela kwamanzi akula clinic injalo kunengi izakhamizi ezikhala ngakho. Ngilo councilor wakulindawo umnumzana Maxon Mudimba. Ngiyakwamukela kuhlelo councilor.
Siyabonga Ntungamisi.
Akusichazisele ngendubo elibhekane lazo.
Lapha eBinga North lubuwa 11 silo dubo lwamanzi. Amanzi lezikolo ezindile ezinta ichilele ma primary akula manzi lapha ama teachers vele bahlala be transferile every term achintsha chintsha ngenxa yokuswela amanzi. Abantu bakha amanzi emfuleni ndemi elokuzemini emansenya primary lakho futhi amanzi angkhona akhathana emansenya isikolo isi 3 years old akula classroom block sebenzisa lokhu kwe isikolo sothani lesi. So ama teachers ayadubeka balala ezindlini zothani. So i challenge esilayo ngama teacher ehlala echintshile every time labo abantwana bathwala kanzima ukuthi babambisise ezifundweni zabo. Asila even iclinic siya travela to Kariangwe. Kariangwe is the best distance from our ward is 20 to 28 kilometers. We are elokuzele Kariangwe hospital then Mchesu hospital almost same distance. So lapha vele sihlala silo dubo especially kuma tenetic case. Last year saba lokuzeni le maternity problem umuntu wazithwala esefuna ukulokhuza but then ngenxa ye distance wagcina umuntu esefile. So siyakhala kakhulu ukuthi nxa kulomuntu ongakwanisi ukusinceda basincede.
Umuntu owafayo ebeletha lo okhuluma ngaye singathi ngumuntu oyedwa nje kumbe sokulezehlakalo ezinje eziningi?
Vele almost every year vele sihlangana lobunzima bona lobo.
Iziphathamandla zikahulumende ziyake zifike yini khona ngapho lizama ukukhulumisana lazo?
Ya ziyake zifike but impendulo yangikhona ayikathi ukuthi singancedwa yini. Ekansilini silama i-3-year role plan sayibhala kathesi silezithina esazishaya ama block break akhona 2000 lama door frame siyachova but vele iplan yangikhona is 5-year plan mbijana kathesi imali kazisatolakala ukuthi abadala sithi bahlangazise badonate bahlanganise izimali sezihlupha lapha esikolweni futhi lakho kufunda izimali. So i-challenge yangikhona ndizaqina lokhu esakutenayo uzaqina sekubolile lakho.
Indaba yamanzi yona ukhulume ngeshilelema lemasenya akatshana okunganani amanzi kule sikolo lesi?
Lokhuzeni eshilelema primary indawo yangikhona kayila manzi i-water table yangikhona ikatshana. So kule sibholani sakudala esagejwa ngolokhuzeni osikanyana kubo 1957 esanda kuvelela elokhuzeni ezihambezi river khonayo. Isikolani lesiyana amanzi ahlala khona. So i-distance yangikhona isiye esikolo almost 3 to 4 km.
Nxa belalele abanganceda mhlawumbe bengaba ngabenhlanganiso ezizimeleyo kumbe bona abakahulumende councillor Mazwibani ongathanda ukubatshiyela wona?
Mina bengisithi nxa befuna ukusinceda ngamanzi ispecial ethilele emangayo kumele besincedele solar system ukuthi sidonse amanzi asesibhoraneni lesiyana abuye ebantwini lapho esikhona isibhorane lesiyana sikatshana labantu so bengasidonsela balethe amanzi ebantwini kuyabe kungcono labo ama-teachers bengadaba because i-challenge ekhona ngamanzi then kuclinic besicela sibithi ukuthi uhulumende asincedise ngoba thina njengezakhamuzi siyazama by all means sazithengela i-cement ama-door frames but even engakagwana ama-door frames nama-window frames besicela uncedo sibili ukuthi sincediswe kwenzela ukuthi lathi sibe sisezimbabwe kathe sasikho ezimbabwe because i-health yethu vele iku-risk
hayi isile themba balalele lizaluthola uncedo eliludingayo kansila bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga
siyabonga ntungu kamini
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo mnumzana Maxon Mudimba ukansila ka ward 11 eBinga North asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Asiyabonga ntungameli. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lo nkosikazi Victress Mathutu wenhlanganiso yembokodo ephathisa abesifazane kwele South Africa. La ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mnawethu.
Ungasitshela ukuthi njengomuntu wesifazane ohlala eSouth Africa, kukuphatha njani lokho esikuzwayo ukuhlala kusenzakala ukubana kulamantombazana labesifazana abahlukuluzwayo abanye begcine bebulawa?
Yazi indaba ebuhlungu kabi leyo mnawethu. Yazi kubuhlungu ngenye indlela ngazi ukuthi ngiyakuchaza kanjani. Kodwa mina njengomuntu ongumgcini sihlalo webizini imbokodo, inhlangano esungulele ukubheka izinto ezifana nalezo. Kusuke ngibone kule sidingo esikhulu sokuthi le nhlangano siyayidinga. Le nto yenzakala lapha eSouth Africa nasengamaZimbabweans, kodwa yenzeka ebantwini besifazana and thina esilapha kubuhlungu kithi ngoba noba nini la kube sokungenzeka. Yinto ebuhlungu kakhulu.
Akhona yini amazwi ongatsho kulabo abesifazane kakhulu abadabuka eZimbabwe abakhona ngapha eSouth Africa? Siyasizwa abanye besithi hayi into engcono yokuthi abantu bathathane abeZimbabwe bodwa. Wena ukubona njani khona?
Angeke ngithi abantu bethathana beZimbabwe bodwa ngoba lokho kubulalana akusikho ukuthi kubulalana bona bodwa beSouth Africa. Into nje ebuhlungu engayitsho kubo mama abaseZimbabwe balapha eSouth Africa ukuthi bakithi asingenele emathandweni kodwa singasuki singene sesingenela ngesiphanga. Uma usubona ukuthi umuntu uyakuhlukumeza ungathuli, khuluma ngoba ukuthula kwakho akwazi ukuyaze kufikephi. Ngesikhathi nje umuntu eqala nje into iqala ngempama enyana eyodwa newethu eqala nje uyivumela impama uthule sase kuyavuka kuyinini sase kwakhona kuvuka ungumese ekuphineni kuba yisibhamu umuntu ekubulala. Le nto ayela kuthi ubaba ngowaseZimbabwe noma ngowaseSouth Africa kodwa abomama abahlukumezekileyo asifundeni ukukhuluma. Omama bengaqala ukukhuluma mhla iqala ngento yokuhlukunyezwa mhlawumbe zingaba khona indlela zokuthi singamemetheki zigcinisike esikhathini sokuthi kuze ubulawe umuntu aluze impilo yakhe ashiye abantwana. Into ezithi buhlungu futhi ukuthi kulezi nsuku ezidlulileyo abantu sibabona bebulawa asibobona abantu abashadileyo ngabantu nje abasemathandeni abantu basephila ngithi sisakhangele ukuthi abantu bazeshada kodwa uthole ukuthi abasiki kuleso simo sokuthi bashade. Abantu baseseyintombi lejasi esikhundleni sokuthi ngani lapho kuthiwa uthando lwabo luyashisa khona bathandana kakhulu kodwa kusuke kuba lalezi nkinga zokuthi begcine befika lapho ukuthi beze bebulalane.
Okungasekho ngamasiko yini ngoba kudala kwakuthiwa nxa intombi lejaha bengani bayahluphana bayathathana bahambisane ku-anti. Akusekho yini khonokho? Kungayikho yini okubangela?
Yazi ake ngithi njengowathi thina sinje singamaZimbabwe yaseSouth Africa abantwana beqeda isikolo kumbe uqede i-O-level. Umntwana oqede i-O-level le-15 years mayiqeda i-O-level isuka ekhaya ifika lapha eZimbabwe. Okokuqala nje ayayithola umlayo wabo-anti wabokazi nabogogo ukuthi afundise ukuthi ma uyintombi ziphatha kanje, ma uthole ijasi ijaha liphathwa kanje. Asitholanga isikhathi, abantu abaningi abasitholanga isikhathi sokuthi bafundise ngezinto ezifana nalezo. kathi isikole umuntu uzalapha eGoli lapha eGoli silabo anti asikabo gogo ukuthi basihlambise phansi basikene ukuthi uba yintombi uziphatha kanjani phambi kwejahu uziphatha kanjani siyintombi esiqonile ijahu liphatha kanjani mhlawumbe kunye kusuke ukuthi suke sikhileke ukuphatha amajaha ethu lawo esisuke siwaqonile sithole ukuthi indlela mhlawumbe okuphila ngayo bokukhuluma ngalo leli jaha ngoba awufundisekanga ngokuphila lo muntu wesilisa ugcine kuyiye kuseke udonisele ukuthini umuntu kanje umbuze usho lento ezomkhuba kumbuze wenze lento ezomkhuba inhliziyo yakhe njengoba incane agcine efinyelele esisimo sokuthi akubulala njalo futhi lapha njoba sisekuhambeni ogogo abekho o-anti abekho noba labomama nje abekho uthole ukuthi umntwana noba seqomile mayile nkinga le jaha asithi isikhathi lesiyane sokuthi umuntu ahlale phansi agijima babekele kubabakazi akezile ukuthi babakazi nanti jaha lapha sesihlabane ngalokhu nalokhu ubabakazi akezi ijaha kuhlale phansi kuxoxiswane into yakhona lesivele yenzeke nje akuxoxiswana akukhulunywa uthando lungena kuxoxisana vele kukhangelelekile ukuthi kuze besikisane lapho ngoba akukhulunywa kuqakathekile ukuthi abantu bakhulume emathandweni sasekanga ubabakazi labogogo esagijima siyebika khona ukuthi bakithi nanku lapha sesixabana losamfana besesixabana lesoka lami ukubabakazi akhuza ahlalise phansi kubiza omali umibe labo esoka kube uhlale phansi kufuza akusekho lokho
hhayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
hhayi ngiyavalelisa kubalaleli ngigqugquzela futhi ukuthi omama asikhulumeni uqale ukufaka impama ungafihli ngoba impama leyi ekugcineni igcine isibhamu ukuthatha umphefumulo wakho
hhayi siyakuzwa sibongile kakhulu mama
kubonga mina mama
lo-ke bekungunkosikazi Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ekunhlanganiso yembokodo ebesixoxa la ekuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba le balaleli istudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com manje sengidedela imuva ngelichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami kusithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcini sihlalo webandla le People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazana. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi kulungile, ngiyabonga.
Siliqhube kanjani ngomkhankaso wenu lwana okuhuga abesifazana ukuthi bebhalisele ukuvota? Sabona lilomkhosi omkhulu waphelela khona phana yini kumbe kukhona lokho elikwenza ngezigaba ngezigaba?
Sesiqhubekela phambili kathesi singena kuma provinces atshiyeneyo mhla ka 9 June siyabe sikobulawayo e-amphitheatre. Silombuthano ofana lalowane sawenze eHarare kulapho esizabe sisungula lalo uhlelo kuprovinsi yona leyo eyakobulawayo mhla ka 9 June kwabe kuyi-Friday e-amphitheatre kobulawayo amakhosikazi alaleleyo kathesi abayenelisayo kababuye mhlanokho sizotshona sikholisa sikhuluma ngokuzikhulula sikhuluma ngokukhuthazana ukuyirejista nokukhuthaza njalo uyovota ngesikhathi sokuvota.
Ikhona eminye imikhankaso lapho elihamba khona ebantwini emalokitshini?
Yona i-amphitheatre yona leyi singathi ngama-provincial launch. Nxa sesisehla siyathatha umkhankaso lo sihambe lawo kuma-districts lama-districts ama-constituencies angu-210. Ungabona nxa sihamba e-province siyabe sisenzela ukuthi khona i-amphitheatre isedorobheni kwenzela ukuthi abavela kumalokishi atshiyeneyo ngesikhiwa esingathi ku-central but sizathatha this campaign ihambe ebantwini kumajibo.
Ye, akhoqela le maphandleni.
Lasemaphandleni, I think ngombono wami i-planning committee yethu izahlangana mhla ka-10 June kulapho esizabe sixoxa khona ukuthi i-province elandelayo ngeyiphi ukutargeta ama-constituencies, ama-provinces are totally rural, like if you take Manicaland, Mamashonaland and so on.
Salizwa likhuluma kumbuthano lwani wedluleyo ukuthi likhuthaza omama ukuthi bevotele abanye omama lapho liyabe lisitshona.
Inkuthazo yethu ngeyokuthi noma khonapho phakathi kwebandla lakho kuba le primary anje eyokukhetha ukuthi mbani ozamela lelo bandla ku-constituency kumbe ku-ward kumbe ngaphi, ukuthi khona omama iboba lo mkhuba courage to actually choose other women. Kulokuthi umuntu athi hayi ngifuna ukukhetha ubaba lwana ole shape eyi-blue echiya ukukhetha umuntu owesifazane amaziyo negama.
Nxa umuntu ecabanga ukuthi ngxenye wesilisa uyenelisa kulo wesifazana-ke
lapho esithola khona ukuthi omama kabaziqakathekisi bacabanga ukuthi mina nginje kambe ngingakwenza. Omama can do it, bayakwazi, benelisa, banganikwa ithuba, bayenelisa ukukhokhela. Ngathi ngifika emzini, omunye umnawami ongumfana, umngakhe engekho, wathi njengoba lithole kungelabantu, namhla ngazi ukuthi lizokudlani. So omama kumele sizicakathekise, siyakwazi ukuthi omama sisebenza nzima, sisebenza kuhle. Umuntu onkathabe ngomsebenzi siyabe siyenza.
Ungabathiyela liphi abesifazana ubakhuthaza ngomkhankaso wenu lo wokuthi bebhalisele ukuvota?
Sokuyisikhathi samanina, sokulithuba lethu ukuthi sikhulule ilizwe, asisukumeni ngobuningi bethu, sililungise leli lizwe lethu eseliwoniwe ngabantu abasibusa kubi, lathi sibe sibhalwa phansi ungwalo zehistory ukuthi hayi i-election leyana ese eyaba khona ngo-2018 ngabe kuthiwa kasekomama i-election leyana ngabe kasiyiwinanga. We are targeting 2 million women, no woman should be left behind.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcinisihlalo webandla le-People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, ke sithathe ikhefu.
La luz vandela gustia gunsolanja ngayo 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 engoma engoma.
Ingoma kaSandra Ndebele ke leyo ithiwa yena ingoma, kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebesilazo lamhlanje. Kambe udlakela oluqhamuke ngeviki edluleyo kubandla leZANU PF lungaba lubangelwe ukukhethana kwemihlobo i-tribalism na? Namhlanje sikhangele udaba lokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane eSouth Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, lingasithinta ku-studio7@voanews.com. Igama nguChris Gande lilale.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.